into emangalisayo ukuthi abantu ababili bengaba lenotho engaka. Siyazi ukuthi le mthetho eZimbabwe ukuthi abantu babe namapulazi elidlule lilodwa, umuntu eyedwa kumbe njengembuli akuvunyelwe emthethweni. Kodwa okumangalisayo ukuthi abantwana bakaMgabe baze babe lomhlaba wonke lowo, ngathi lokhu sibambeka ngaphansi ukuthi sikuzwisise. Sometimes asithi ngxenye ngamanga, but since okungamaphepha asedali lawa sikusho ukuthi liqiniso. Awungekwa ngukholo nxa ufunda ukuthi kwenzakala eZimbabwe okwamaqiniso. Sesibonele ukuthi iZANU-PF ibone kanjani, ngoba konke lokhu asikho ukuthi kuyinkinga kaSimba noBona, but kukhombisa ukuthi iZANU-PF kule nto vele ezenzakalayo eZimbabwe under the watchful eye seZANU-PF ezingekho right.
Kuke kwaqhutshwa uphenyo lokuthi kanti wona umhlabathi usezandleni zabobani, amapulazi asezandleni zabobani, uzibani ulamapulazi amangaki. Kodwa impumela yalolo phenyo asizange siyibone. Kungaba kuzanywa ukufihlwa into ezinje yini ngokubona kwakho?
Yeah, bayafihla ngoba nxa uphenyo lolu lungaphumela egcekeni kuzatholakala ukuthi labantu abaziphethe eZimbabwe balamapulazi adlula elilodwa kuzathiwani manje. Utshela ukuthi uMnangagwa enjeyana ngabe lepulazi eliyi-1 akulanto enjalo. Ama-reports okuthi mbani olamapulazi amangani asoze siwabone eZimbabwe as long as iZANU-PF iphethe umbuso, asoze siwabone ngoba vele bona abantu abakuZANU-PF kwampa. Akwenzakali ukuthi bengabi lamapulazi amaningi umuntu eyedwa. Yikho phela okaSimba loBona lokhu sokuvela manje. Babekwenza uMgabe esaphila, bathola uMgabe esaphila amapulazi nala. Esiza kubuza ukuthi yimthetho bani ababeyilandela engalandelwa ngabanye abantu beZimbabwe, ama-citizens angekho connected politically.
Bengaba bawathola njani lawa mapulazi? Kungenxa yokuthi bengabantwana bakamongameli nobengumongameli?
Nxa sikhangele indaba likaGrace loSimba le, sikhangele le ndaba ye-Al Jazeera le, ama-documentary e-Jazeera la amane abekhuluma nge-gold mafia, ukuthi igolide litshontshwa njani eZimbabwe. Nxa ungakuhlanganisa konke lokhu okaSimba loBona lokutshontshwa kwegolide namanye ama-minerals eZimbabwe, then kuyazwisiseka okuyindaba kwakhona ukuthi kwenzakala njani. And njengoba ngitshilo ekuqaleni ukuthi iZANU-PF isitshela okwesikhathi eside ukuthi since ama-2000 land reform iqala laphana ukuthi one man one farm, but nanku sesithole ukuthi oSimba loBona balamafamu amaningi adlula khonokho ababekufake emthethweni. Ukuthi iZANU-PF iyenza imithetho kwamanye abahlali beZimbabwe, but imithetho yakhona they don't apply kubantu aba-connected neZANU-PF.